ukhetho oluka 2023 kule ngozi yokuthi kungaba lobudlwangudlwangu lokuhlukuluzwa lokuhlukumezana lokuthana lokubulawa kwabantu lokuthatha kwabantu. Kungani senjalo? Ama-by-election la esidlekiwe khathesi atshengisela ukuthi i-opposition party, i-CCC, ilo-ke ilo-support elithole ebantwini. And singananzela khonokwana i-ZANU-PF yasiyakufaka ilihlo kube njalo. Isafuna ukuthi ibuyithwele iyo-support ngokuthi ifosele ukuthi abantu baye ngale. Khathesi siyananzela isithungu sokwenzakeleyo. Siyabona okwenzakeleyo. Umama lo uMobilesing wabonga unyamalala engaqedakali. Wathi uJoseph uphele kuyindawo emanzini le. Khonoko yinto esegcine esidingisa ukuthi u-2023 kuzaba ngale ndawo. I-ZANU-PF izaqhubeka kudlwangudlwangu ngoba isibone le economy le indlela esengalo abantu abakhomplaina ngayo. Khona okwenzaamanesi ukuthi asisebekhaya le msebenzi. Ikutshengisela kwabantu ukuthi bakhona ilizwe lezimbabwe ngohulumende wezimbabwe e-ZANU-PF. Kwenzeka ngokuthi uhulumende atabuye ngolaka ebantwini ezange ubavoteli bavotele i-ZANU-PF. So ke eqinisweni ngibona ungathi kungaba nokuhlukumezeka lokubulawa kwabantu lokuthathwa kwabantu ngo-2023.
Manje kulungiswa njani ukuthi kungabi lokuchitheka kwegazi babasindi?
Ye, uhlupho esiba lalo ezimbabwe ukuthi ungazama ukuthi ake sinuseni abanye basaba lokhetho bazosincedisa. I-ZANU-PF izakuphenda ukuthi hayi ilizwe leli ngelethu elilungiswa ngamazimbabweni akula muntu ongenayo. Kodwa besengibona ngathi engxa yezimbabwe ngenxa yokuthi thina phela sihumente sesehlulekile senzengelizwe ukuthi sikhulumisane sizwanane sifakane kuhle. So besokuqaphelela ingxenye ekube ndele neutral boarding enganyesa ukuthi ama-elections ibe khona ibe lilihlo izawubabinza ukuthi ukuthi nxa kuthiwa kule media coverage i-public media le ikhava okufana nayo xa kule amarali ngalo kwakule marali ukuthi watshele emapoliseni amapolisa avumela amarali e-ZANU-PF opposition engavunyelwa kwakhona kulushupho. So ke ngibona ngathi engxa yenxa lokungaba sile neutral boarding azama ukunesa ukuthi hayi ibambe ama-election aphume kuhle siyakwazi khosa ukuthi ikhuphake khona kodwa into yezimbabwe athi sikhuluma ngathi thina sibona ngathi hayi yezeke naleyi benza intando kuyo futhi okukhathazayo ngoba izeke yakhona bayibusa bafaka abantu bayo. So sefuni ngakuba le neutral boarding engazama ukuthi ingenelela ama-elections ethu ingasincedisa langathi khosa inekhuluma okunye okuthiyeneyo but ezama ukuhleka uhlupho esifakakwalo njengelizwe.
I-ZANU ingakuvuma khonokho?
I-ZANU ayisoze ikuvume kodwa-ke nxa njengabantu singakufaka i-pressure engxenye kube nendlela yokuloba lama-sadi countries nangifuna lama-sadi singakhuluma ngalo amazakashana ukuthi azame ukungenela engxa yokungancediseka. I-ZANU ayisoze ikuvumesile kodwa-ke imizamo yabo isizame ukuthi esilungisiwe ngoba lokho okwenzakalayo abantu bayadubeka nani abadubeka so abantu be-opposition nabantu be-ZANU-PF bayadubeka ezimbabwe khathesi xa kuzalela abalala beyahlaba bathelezi bantu abaqothwa izibhedlela kulamithi labo bebegula bathwala nzima. So wonke umuntu uyadubeka ezimbabwe. So ngibona ngaleyo ngqondo ake sifana amakhanda ndawonye nanxa ungabe ungowe-opposition nanxa ungabe ungowe-ZANU-PF sizama ukucela khona kwane e-neutral weyo ukuthi kube lo muntu ongasihambela ama-election umpumela ukume kuhle kungabi lokuxhokozela lokudlwangudlwangu lokubulawa kwabantu.